VOA Ndebele.
Elingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosithathu mhla ka 10 kuNtulikazi 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le MDC Mnumzana Job Sikhala uzamiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqula uhulumende elilesigwebo esilukhuni kakhulu.
Kodwa lokhu kade sekukhulunywa ukuthi thina sikhanya sibe ibandla elizama ukuthi lilethe udlame lodakele eZimbabwe sihluthuna umbuso ngenkani. Lokhu kade sikuphika, ngakho-ke asiqinisa ukuthi simlahlile ubaba Sikhala.
Umlilo olumathe esibhedlela seSt Luke's eLupane ngomvulo ebusuku utshabalalise impahla ebalisa imithi lemitshina ebiza imali edlula $250,000.
Sileyile ukuze nihodi yakhona yonke kodwa abantwana abancane laba labomama abazithweleyo bafika bewe khona bethole konke usizo oluningi.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa lengcwethi ezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Into yokuqala sibili ekhona ngakuyavuma, angazi kuzaze kube wuphi umnyaka njengoba laba besitshengisa ukuthi bayehluleka ukuphathilisa. Ngakuvuma sibiliuthinte uhulumende sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo kambili izweleli bangaliphatha njani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC uMnumzana Job Sikhala uzamiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMnumzana Sikhala ubotshwe izolo phezu kamazwi awethule ngempelaviki ebhikita emhlanganweni awukuthi bazagenqula uMnangagwa embusweni ukhetho luka-2023 lungakafiki. Ukubotshwa kukaSikhala kwenza inani lasebebotshelwe icala elifanayo lonyaka lifike kumachumi amabili lanye. Isikhulumeli se-MDC uMnumzana Fortune Daniel Molokele utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi ubuningi babantu asebebotshiwe bebotshelwa leli cala kuveza ukuthi uMnangagwa ungumbusi owehluleka ukubusa okwedlula uRobert Mugabe.
Inani leli liyamangalisa kakhulu ukuthi nomnyaka lokho kuqalile ngozibandlela sokulabantu abangamachumi amabili lanye asebebotshiwe. Kwakungayenzakali konke lokhu kusesengumbuso kamongameli Mugabe. Kutshengisela ukuthi uhulumende lowo kulokho kwenzakale udlame lodlakela ngozibandlela ulokhu ethukile. Ngasavumela ukuthi lo nalowo olokukhonona anikeze ithuba lokuveza umbono wakhe ebantwini. Yikho ubaba uSikhala, umhlonitshwa uSikhala, ebotshiwe. Bayesaba.
Umsekeli wakho uMnumzana Luke Tambo Rinyoka uthe ekhuluma phezu kwamazwi kaSikhala wathi yena uSikhala ubezikhulumela elilunga elizimeleyo, ubengakhulumeli bandla. Okuyinto ecunule kakhulu abasekeli benu abanengi abathi selimlahlile uSikhala. Ungathini ngalokho?
Thina njengenkokheli ze-MDC siyavumelana ukuthi kumele sisebenze ndawonye ukuthi silethe inguquko eZimbabwe. Ngakho-ke silomhlangano ekupheleni kweviki lapho siyabe sihlala khona sivumelana ukuthi siyahamba njani ngohlelo lwethu lokuletha inguquko eZimbabwe. Lokho kwenzakele ngempelaviki besizama ukuthi siqongosele njengenhlanganiso ukuthi sina njenge-MDC siyabe simsekela u-vice chairman wethu ubaba uSikhala, uMhlonitshwa uSikhala. Kodwa lokhu kade sokukhulunywa ukuthi thina sikhanya sibe ibandla elizama ukuthi lilethe udlame lodlakele eZimbabwe lihluthuna umbuso ngenkani. Lokhu kade sikuphika, ngakho-ke asiqinisa ukuthi simlahlile ubaba uSikhala. Lokhu esilayo uMhlonitshwa, lakusasa abantu abakhokheli labasekeli beqembu veteran disibavukele edale lekhodi besiyamsekela.
Phakathi kwenu njengenkokheli ungathi libona ngaso linye yini phezu kwalolu daba kumbe bakhona abalembono efanale abasekeli?
Sonke njengabakhokheli asamukeli umbuso kababomnankagwa ngoba siyakwazi ukuthi kwaba lokuqilibezelana kumphumela yokhetho yenyakenye. Ngakho-ke thina njenge-MDC besile Congress amaviki adluleyo savumelana ukuthi umbuso lo singathi ngesikhiwa asombuso olegitimate ngoba siyakwazi ukuthi umongameli wethu ubaba uNelson Chamisa ngwanqoba kokhetho lwadlulayo enyakenye. Ngakho-ke njengabakhokheli be-MDC siyavumelana ukuthi uhulumende lo okhona asokhulumende okazibuso mbu owavotwa nabantu abaningi baseZimbabwe, siyakwazi ukuthi njengenhlanganiso kumele siphume le nhlelo zokuthi kube le nguquko eZimbabwe eqotho.
Alo-ke ngumnumzana Fortune Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Umlilo olumathe esibhedlela seSt Luke's eLupane ngomvulo ebusuku utshabalalisa impahla ebalisa imithi lemichina yokwelapha ebiza imali edlula $250,000. Isibhedlela lesi ngesesonto yeRoma. Umqondisi wesibhedlela lesi uDokotela Phugi Chimberengwa utshele intatheli zindaba ukuthi akukaziwa imbangela yomlilo lo kodwa akulamuntu olimeleyo. UChimberengwa uthi kulezindlu ezinhlanu phakathi kweziyisithupha ezijileyo kakhulu kwatsha imithi yokwelapha abantwana labadala abadinga uncedo olugoqelwa lwamaphilisi okuthundubeza ubukhali begciwane le-HIV awukwelamisa imuli lokunye okunenginengi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka khonale eLupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uthile yilo kuze nihodi yakhona yonke kodwa abantwana abancane laba labomama abazithweleyo bafika beweye khona bethole konke usizo olunengi. Labana bahlolwa izibeletho bahlelwa khona pha labomama nje i-health yonke egoqele kuze kuyefika emaphilizini ethu lawo okuvikela i-family council amaphilizi lani okuvikela lawo.
Kodwa kuthiwa uhambe njani khona?
Ngani khona ngohlupho lonolukhona lwamagetsi lonozimbonekani lolubangela khona ukuthi na ukucima kwamagetsi ucima la uya kungasakwazi ukuthi ucitshile uma ucitshanga umlilo wakhona abantu uqhamuke ebusuku baswelekale ukuthi nganto abantu bonke babe bechayisile so watsha kwakuyona leyo indawo.
Baningi anganani abantu obona ngazani bazaswela ukuthi baye ngaphi ngenxa yakhonokho?
Ngathi bonke abezempilo khonaphana ngoba ngiyakhanya i-OI encane yona le yabomama abazithelela abantwana abancane 0 to 5 years bonke bathole usizo kulona leyo indawo labomama bathole usizo. Hhayi labantwana abancane vele bayahlatshwa manje thini konke izinto ezabe ziphelele ngomlilo wona lowo nxa abantu bekhuluma ngoba namhla vele kutshona ezinyingane hhayi akuhambi kahle khonaphana esentu ngoba abantu bedinga ukuthi kathi kwenzakaleni.
Singathi wena ngokuzwa kwakho sibili bona zana abantu bayagcina besiya ngaphi nxa sokunje?
Hayi bayadinga usizo lozoncedo ngoba iLupane njengedistrict iza nxa izakho okuncane izaze ukuleta ukuthi kuqhubeka iklinika naleyana i-FS incediseka kodwa vele kakula lutho sezabe usizo lukhona ngoba nxa nsizwa abantu bathone bethumela lezithombe endaweni ezijeneyo nesiwa sokuluhlupho lwabe seluqondane lematinoti wonke jikelele ngezempilo khonaphaa.
Singathi ngesimo somnotho weZimbabwe esingazani siphansi kumbe ngithi esibi ubona zani pho kuyalungiseka khonokho okwenzekale?
Dube asikwazi enkosini njona abantu bekhuluma njalani iyakhuluma kuyazwakala indawo yonke siyakuzadingale kusizo olukhulu isandla sibili esinganyedisa ukuthi kukhazeke into yonke naleya ngoba yangikhani imithina yona leyana yokuncedisa umama okukhangela ikhensa yezibeletho kuze uhlelo lunuzu lwabantwana kuhlathwe emazekhini imihlobo yonke kuthola kwaPaulu kuwuyo kwabantwana kuze kufike esigabeni sokuthi laba abafaka amajadela ani lani bona pana iholi yona liyana yonke iyo ethileyo singasabali ngapha ngoba kulokuyiholi nyana okuncane ukuthi la kula abanye abangena ku-IT abana amafayili abo abakhona phana but hhayi ngabe akufideka kukhona phana eduze kodwa yonke le yabantwana uhlelo lonke oluqondana labantwana abancane yilo luphelile labo mama.
Lo-ke ngumnumzana Morven Qhelisa Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 ekhona le eLupane. Ukuxhasa ibandla lezano PF okwenziwa nguZulu ngomnyaka ka-2017 kuze kususwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwaba isibonelo sokuthi ibandla leli aliphathiswa ngoba kusasa liyakuphosela phansi kwebhasi. Lokhu kube sobala ngomvulo lapho amalunga aleli bandla angena ezitaladeni kobulawayo esithi afuna ukutshengisela ngenxa yokuqonga kwentengo impahla ezitolo. UZulu uzibukelele nje okuliqukwana okuncane kwabasekeli bezana uPF abazulazule okwemizuzwana andubana ba umbuthano wabo wacitheka ukutshengisela sokufadalele. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semandebeleni ekunhlanganiso yebhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo, saqala ngombuza ukuthi kanti kungani uZulu wakobulawayo njengoba laye ehlaselwe ukuqonga kwentengo ezitolo engabambisananga indima labasekeli bebandla lezana uPF ngomvulo.
Okwenza abantu bakobulawayo bengaphatheki uzananzelela ukuthi kubizwa ngohulumende. Uhulumende engilethemba lokuthi ngeyokuzuthe control osomabhizimusi. So ungabona uhulumende esenguye osetraka etrakela osomabhizimusi kuthi yonke vele naye esehlulekile. So abantu bakobulawayo mbona ngazathi bayabondayi. Ngabe kuthiwa ngobuhlupho lolu ayisomabhizimusi angabe phazamisa. Kusukela kuhulumende abamabhizimusi bebesebe-reacta to ama-policies kahulumende angacacile. Ngoba uma kungathiwa thengisa ngebhondi elizavuka kusasa kungazakali ukuthini, akula surety ukuthi likhona okwesikhathi esinganani. So abantu bamabhizinisi labo mase besenza intengo benza intengo leziyana ezizakenza ukuthi kusasa bekwanisa ukuyathenga imali emkambo omnyama behoda ngaphandle kwelizwe ngoba izinto zonke lezi ngazinjani kazenziwa ngabantu. So uhulumende wezano angeke aqile abantu bezimbabwe njengakwenza ngo-2017 esithi abantu bezimbabwe bayikhipha umgazi ubona bezama ukulungisa into yabo yezano.
Manje nxa kuyukuthi sokutshengisela abanye abantu abangaso bezano, bona abezano bengayekela ukungenela labo batshengisele, libona ungani kuyakutshengisani lokho?
Abantu bezano samntwana banjengethelevishini, akula muntu wezano ongasukuma atshengiselele kungasiyo zano emthungileyo ukuthi katshengiselele. Bengakhonona bengakhononi, besole bengasoli, kodwa as long as ababaphethe bengathongi ukuthi kathesi sukumanini abasoze fabasukuma.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba semandebeleni ekunhlanganiso yebhetshu likaZulu ubexoxa ke le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Okwakathesi asikhangeleni inhloko zendaba ezivela kumaphephandaba. Iphephandaba le-Times Live live elakwele South Africa yilo-ke elithiwa njalo i-Sunday Times lithi umthethwandaba usuwethule amasamanisi okubotshwa kukaBabes wodumo lesithandwa sakhe uMampintsha ngemva kokungayi emthethwandaba kudaba lokulwa kwababili laba. Iphephandaba le-Herald lithi izisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yama-allowance njalo ezinye lazo ezizahola kumalanga alandelayo zizathola iholo elithe xaxa ngenxa yokwengezelelwa kwama-allowance lawo. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu. ngamazwi ke eliwathumele kithi nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Liyenelisa lani ukusithumela ke imilayezelo yenu, siyifake emoyeni njengakathesi esikwenzayo.
Okokuqala, mbingelela abasakazi bethu abe-Studio 7, mbingelele labalaleli bonke nje abakamthwakazi. Mina igama nguStanley Gabadela Ncube, ngizalwa eNgondo laphana esigabeni seLupane. Mina into vele kahle kahle engiyishoyo nge-government yethu le, into kumele benze first ngokukhuphula izinto, kumele bona beqale ukwehlisa ifuel, amafutha. Bala into kumele beyenze leyo andubana bethi abantu behlise izinto emashopu. Abantu bazoyehlisa njani bona kuqala izinto emashopu bona ipetroli beyakayiyehlisa? So nje ngathi badlala ngabantu lapho befuna ukubabambezela ngento engasebenzi. Baqale behlisa amafutha, amafutha iyakhuphula yonke lento le. So kuningi kuzabe kuzolandela, otherwise kungaba ngcono kakhulu kulokho. Ngoba kumele beqale bona behlisa amafutha, beyeke lokho abakukhuluma, lokho kungazwakaliyo, lokho bebambezela abantu ngento enganamsebenzi. Ngiyabonga.
Sawubona mfakazi. Mina ngombono wami bengithi mina uhulumende akahlale phansi ekhaya alungise izinto zasekhaya kuqala before aphumela phandle esiyanqusa amanye amazwe ngendaba zamabhizinisi. Ngoba kusiza ukuthi uphumele phandle ushiye abantwana bekhala ekhaya ungubaba. Kumele ubone ukuthi abantwana mawuhamba basele kahle. So lokho abakwenzayo bona bazenzela bona kwesabo isikhwama, abacabangeli uzulu. Okanti ukuba yinkosi uyinkosi ngabantu. Manje ma usicabangela wena ungacabangela abantu, lokho kwenza ukuthi abantu bahlale inhliziyo zabo zobuhlungu njalo bekhala ngaso sonke isikhathi. Okanti kumele bona njengoba uhulumeni bahlale phansi balungise indaba yasezimba kokuqala nomphakathi, ukuze uma iphuma isiyaphandle esiyafuna esiyanxusa amabhizinisi ekwazi ukuthi ekhaya lakhe zonke izinto zimi kakuhle. Khona manje abantu bayakhala, sikhuluma manje koBulawayo kunamanzi, akuna gezi, kodwa yena uyasuka ayenxusa amanye amazwe ukuthi babuye bazovula amabhizinisi. Iyapha amabhizinisi abazowavula kungena gezi into yokuqala. Labo bantu la mabhizinisi abazowavula azobesebenzisani, imitshini yabo izobesebenzisani kungena gezi, bazosebenzisani kungena amazwi elizweni. So ngezinye indlela kumele kuqale kulungise indaba yamanzi, kulungise indaba yogesi esekhaya yena, aqala alungise lezo zinto before ezophumela ngaphandle eqala ukunxusa abantu bakwamanye amazwe.
Lo mqeqeshi weqembu le Highlander le nguqu, yebo singathaba ukungena kwakhe, but as long as a government yakithi iphuwa akunanto angayenza naye. As long as i-government i-weak kanje, akunanto angayenza ngakhona ukuyikwanisa naye, uzakwehluleka futhi njengalo amkhuphileyo. I-Highlander ne-Dynamo singinanzelela ukuthi sekungamaqembu enguqu awelize. Ma ilizwe liphuwa kanje, akukho lapho eziya kuya khona, unless and if ilizwe lisiba kahle lapho ezaqhubeka khona nala mathimu edlala kahle. Yiwo umbono wami engiwubona. As long as ilizwe linje, hayi amboni kusiyana. And at the end wona la mathimu mawuvuma azegcina relegate. And ungabona kuphuma i-Highlander ne-Dimbare, hayi Zimbabwe kusanabhola. Hayi umongameli yebo uyahamba, singakuthini, but ekuhambeni kwakhe since waqalayo, hayi mina kamboni impumela eyohambo lwakhe. Ukuhamba kwakhe akusizi lutho, kuyafana nje nokuthi ngakahambanga. Angazi ukuthi yena la ahleli khona ucabanga ukuthi kwenziwe kanjani. Njengoba engumongameli welizwe, abantu babhekele kuye, izinto zisenzakala kanje. Kwesinye isikhathi umgabe ubengcono kakhulu, Mugabe was far much better than him. Uma siqathanisa umgabe ngesikhathi sakhe isinkwa besiy less than dollar endibesisiza sibhabhule amabiscuit phezulu. Hayi, lokhu sisukubona namhlanje, i-cooking oil bekuyi-top tier, i-Coca-Cola bekuyi-top tier emashopu, i-Fanta bekuyi-top tier emashopu. Namhlanje ungena e-town uzuyophuma ungena shop by shop uzuyophutha ngale kungela Coke e-shop. Uma kusenzakala njalo, engumongameli welizwe uthi senzeke. Kufana lo baba egumeni unezingane zakhe, izingane zikhala ngokudla, kodwa yena elapha ahamba khona noma kweyakhe i-bedroom ubonakala esidle suthi abantwana bakhe belamba. Nguye-ke lo, ngitsho le nja ezela abantwana bayo andubana wena esuthe kumele ibone ukuthi iy'ngane zayo zidlile. Pho yena ngonjani? Hhayi bakwethu, abake besizweni shuwa.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Namhlanje-ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona le ngcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube le ngqubela phambili. Sixoxa lo mnumzana Maduma, Bekezela Maduma Fuzwayo.
Ipolitiki zelizwe yizo ezingaphathi kuhle i-ikonomi yelizwe, ilizwe leli beseligcina lisifa. Kodwa lona ilizwe lile notho yonke engayenza ukuthi siziphilele kuhle njengabantu beZimbabwe ngendlela esasiphila ngayo. Sorry kukutho lokhu, ngesikhathi ilizwe liphethwe ngamabhunu yonke into yayihamba ngoba amakhiwa noma esincindezela, kodwa ukuphatha i-economy babekwazi. Abethu sisuke sakhululeka, kodwa sikhululeke sinjalo kabakwazi ukuphatha i-economy. So I think ukuthi ilizwe lethu lilunge, into yokuqala okumele yenziwe yikutshintsha i-mindset yama-politicians ethu, or else ukubatshintsha bonke completely nxa kuvuma, ngoba i-administration ye-economy ingani yabehlule. Ngayo ilizwe lethu i-economy yethu ihamba kuhle, ngalokuthi kubusa bani okuningi lokhu vele ngakasilandaba lakho, but indlela ababusa ngayo yesithwalisa nzima, yenza ukuthi sicine sidubeka ngendlela esidubeka ngayo. Bayatshontsha, bale corruption, banamanga. So yikho lapha i-economy yelizwe efa khona, sokudubeka thina sonke esingalani le ndlela abaphatha ngayo ilizwe naleli.
Manje-ke kwenziweni Fuzwayo?
Into yokuqala sibili ekhona ngakuyavuma, angazi kuzaze kube wuphi umnyaka, njengoba laba bejengisethu bayehluleka ukuphatha ilizwe. Nxa kuvuma sibili kutshintshe uhulumende, sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo kambe ilizwe leli bangaliphatha njani, ngoba sabona amakhiwa eliphethe kuhle kakhulu. Noma sasizidubekela kodwa ilizwe ngokwalo i-economy izinto zazihlamba, konke kwaku-right. Ufice obaba bethu behola ama-$60 besifake emabhodini singu-5 yonke into ihamba. Khathesi sinje sehle kufaka yena umntwana oyedwa ebhodini yosivile day school, siyalayinela ama-fuel, all those things. Sitshe sethu abantu abaphetheyo kuyabehlula ukuphatha ilizwe. There's nothing wrong ngelizwe. So nxa kuvuma abantu bezimbabwe ake bekucabangisise, ke sizameni abanye sibone ukuthi laba abangazanya kambe bona bangaphatha njani ilizwe, ngoba kade sakusele okunye singakwenzi. Kade belokhu bekuphindaphinda kulokhu ekuthiwe engxenye engxenye, but ayi, awukhanyi ukuthi kusuka ngaphi kuya ngapi.
Sesike saxoxa labanye basitshele ukubana bona bacabangela ukuthi labo abezombusazwe abahluphanayo umongameli Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Nelson Chamisa bengahlala phansi bakhumisane umlotha, singabona umnotho uvuselelwa. Kungako liqiniso yini khona?
Hayi, mina angisakuthembi lokho. I'm sorry to say it, mina angisakuthembi. Kade kwakhulunyiswana, kabe kwakhulumisana loNkomo kakutshintshanga, umgabe wakhulumisana loTsangirai kakutshintshanga. Lakhona okukhulumisana kukhona, ngombono wami akula lutho luzatshintsha, ngoba into okukhulunyiswana ngayo kakukhulunyiswana nge-economy, kukhulunyiswana ngokubusa, bakhulumisana ngamandla abo kuze kufike isikhathi sokuthi kuyathi ngcono sishiye mina ngithathe 2 years lawe 2 years. Andabo ukuthi indaba yangikhona ayi ikho kwi-ikonomi yelizwe, isekuthini bona abantu bafuna ukubusa njani. And ukukhulumisana kwangikhona nje akhonokho okuprophozwayo kuwesi, ngokuthi koredi kunomunye ozifaka eposition engcono kuloyo munye, kuyakhulumisana kuthi wena. and vele lokukhulumisana bayafanisela ukuthi bazakhulumisana but akukhanya bala ma-steps abawenzayo bonke ukuthi sibonise ngeqiniso qiniso ukuthi bazimisele ukukhulumisana ikwenza nje i-grand standing yesikhiwa uthi lolathi lami ngiyafuna ukukhuluma lo munyathi ngiyafuna ukukhuluma sokule oneni sokule more than a year kuloku kuthiwa lami ngiyafuna kwehlulana nxabe lokukhulumisana ngabakhulumisani but kuzancedana kuyatshintshana ngoba ngaze ukhulumisane bengahlangana phati laphakathi akula nto ezaphuma into efunakalayo ukuthi kutshintshwe nxa kunguthamisa ongenayo angene kunguye sibekwazi ukuthi sesilento entsha uthamisa angene laphana futhi ilizwe ezimele yedwa kwezethu angasale solo omunye ngoba ngaze behlangane omunye uzasale lokhu esolo omunye futhi omunye ethi yimi engayenza ukuthi akuvele kutshintshe nxa kutshintshwa
kuyini okungenziwa kathesi simelele ukhetho oluzayo
nxa bezimisele bekhuluma iqiniso ngalokhu abakukhulumayo abantu abasiphetheyo ukuthi bona ilizwe leli bayalithanda and balifisela ukuthi into zihambe kuhle abaphetheyo kathesi kabavume ukuthi no madoda sesiyehlulekile basitephe down sifake i-transitional authority eyabantu abangalani lepolitiki abazasuka ebantwini baphathe ilizwe leli for iminyaka yena le eseleyo silungiselele ama-election bevuse i-economy silabantu abaningi big brains elizweni ezingavusa ilizwe leli bangene baphathe size siyefika lesi sikhathi se-election sesibona ilizwe selivukile selimile sesibakhetha sesibanika le direction madoda nxa lingena injongo yelizwe imiso kubuswa this way ngakhangele i-America akula ndaba lakubo mazwe khona ngayo i-America akukho nabo UK kuyaziwa ukuthi ipolicy yelizwe injani longenayo uhamba ngayo hhayi uzabuyeza i-experimenta yezokwakha yezokwakha so singafaka i-transitional authority ezaprescribe ukuthi ilizwe liphathwe njani livuswe njani nxa sebezengena bepolitiki sesibagayida-ke thina ukuthi no madoda kuhanjwa jisweni boza kwehluleka siyatshintsha amanye amazwe kuyatshintsha khona ngapho lamazwe athuthukileyo ke kube ngama-republican ke kube ngabanye ke kube ngobani ke kube ngabanye ngoba baye behlulekile okucathangelwa ngabantu thina siloke sidonsa ngabantu abafana naye ambonthi siyakuya ngayo
Alo ke ngumnumzana bekezela madumafuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe besixoxa la ke kuhlelo lwethu lapho esihlaziya khona udaba lweZimbabwe sibuza ke ingcwethi ukubana kanti vele kungenziwani ukuthi kube lenqubela phambili lilalele ke kusasa kwelinye ihlandla lengxoxo yethu
Sondela ntokazi ungesabi ntombenhle ngizinikele ngaphelela sondela ngikukhumba khumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inye omuntu leyaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesi yasihlahla esilapha niwenyukele umfula wokugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo lawuthole uthando oluqotho ngiqome ngezinqanje ziqonde
ngalikhwa okancube esigqibela uhlelo lwethu ngemvuma yakhe emnandi akungiqome ye silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lingakhohlwa olunye uhlelo ntambama ngo-half past 7